sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 4 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Inani lababulewe lizulu lesikhukhula endaweni ezithiyeneyo zelizwe liya lokhu liqansa.
Izisikamba ndawonye njengama-ministers zisebenzisa ama-helicopters zikhangela lapho ukuthi abantu bafuna ukuthi sibanike uncedo olunjani.
Amazwi kamsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko okuthi amathambo abantu ababulawa yigugura hundi engangcwatshwa njalo acunule abanye.
Angikwazi ukuthi ubaba uMphoko njengo-vice president wezani lelizwe lonke ukuthi uhlofeni ngoba silabantu abangcwatshwa kabili abaningi abangama-national heroes.
Indlovu seziqalisile ukungena emasimini ezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lababulewe lizulu lesikhukhula endaweni ezithiyeneyo zelizwe liya lokhu liqansa. Kusiyafika olwesine olwedluleyo bese kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane 240 ababulewe lizulu ezigabeni zelizwe. Kodwa umphathi ntambo wezokuthwalwa lemigwaqo uMnumzana Joram Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi inani labafileyo likhangelelwe ukuqansa kulandela ukuna kwezulu elalethwa liyezi elaphiwa igama lokuthi Cyclone Dinero. UGumbo uthi kusasenzima ukulungisa imigwaqo lamabholoho akhukhulwe lizulu ngoba lokhu lisina njalo abezomkhathi bathi lilakho ukuwohloka njalo.
Izulu lokho likhona, iqiniso ukuthi ama-bridges lengqaqo akusela, abantu abanye abasela layo la mizi kayisekho lokudla kabalakho. Uhulumende ubotanisa imali ukuthi sincedise abantu abahluphekayo okwakathesi. Yikho ke okwakathesi thina njenge-Ministry of Transport sisebenza ndawonye labe-Ministry of Finance, i-Ministry of Local Government through ECPU. Ngikuso ngikhuluma lawe sibhizi sihamba ndawonye njengama-ministers zisebenzisa ama-helicopters zikhangela lapho ukuthi abantu bafuna ukuthi sibanike uncedo olunjani. Into ehluphayo ukuthi khona okwakathesi ukuthi silungise imigwaqo akuyenzeki ngoba izulu lokho likhona. Singalungisa indawo namhla kusasa uvuka kungesala la ukuthi sasebenza ngaphi izolo. Yiko kuhlupha ekathesi so sibhizi sibotanisa izimali sesikhulume labe-UNDP lama-NGOs lama-ambassadors ukuthi basincedise laso ukuthi sibone ukuthi uncedo bangasinika uncedo olunjani. So kwakathesi sibhizi lokubotanisa izimali but sikhangele khonokho lathi siyazama lapho esikwanisa khona nga izulu lingakhasa ukuthi sincedise abantu.
Kungaphi kahle kahle okungani kubhidlike kakhulu sizwa kuthiwa itsholotsho ngenye yakhona. Kukhona yini lapho kwedlula itsholotsho?
Kukhona bagande itsholotsho is a flat land. Ukuba nezulu eliningi kwenza ukuthi izulu ligcwala indawo yonke lingene emizini emasimini ezikholwe emakliniki la yenza ukuthi kube ungathi it's a big disaster engazange sibone kweminyaka eminingi.
Phezulu ke ngale nxa sikhangela kobomashonaland khona kunjani?
La kwezulu elikhona kakhulu but emathebeleland south lasesidlindi south lemasingo south lemanikaland laba labo yaseliningi kakhulu. Okwakhathesi laba abakhuluma la ngeza phandle bathi bona kumbeni icyclone isibuya ngapha ngasenorthi kumashonaland.
Alo ke ngumphathi ntambo wezokuthwalwa lemigwaqo uMnumzana Joram Gumbo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko okuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi engazangcwatshwa njalo acunule abanye. Umphoko utshele intatheli izindaba ngolwesithathu ukuthi amathambo angangcwatshwa yilawo ayabe esevezwe lizulu ayaphezulu komhlabathi. Kodwa abanye bathi kumele amathambo onke agejwe angcwatshwe kutsha. Omunye walaba bantu ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ilunga le MDCT esiqoqelayo.
Angikwazi ukuthi ubaba umphoko njengo vice president wezalo lelizwe lonke ukuthi uhlofeni ngoba silabantu abangcwatshwa kabili abanengi abangama national heroes. Omunye nguNikita Mangena wayengcwatshwe eZambia wazalahlwa wazangcwatshwa kwesibili, omunye nguHerbert Chitepo. Banengi ngake ngabaqamba. Yikho ke mina ngithi imuli yiyefuna ukukonsulta kuqala ibuzwe, kodwa kule mhlobo eminingi eZimbabwe abanye bayazila ukulahla abantu kabili, kodwa phela singake sayekela amathambo abantu echithekile. Ethibondo le eMount Darwin bahamba bayangcwaba abantu kabili. Yikho ke angikwazi ukuthi umphoko lezami sebeqalisile ukukhampena yini ngamangcwaba labantu abafayo. Ngikhumbula ngitshela abantu ukuthi bangasebenzisi iGugurawundi uma sebekhankasa. Kuyasikhalisa thina esilezihlobo ezabulawa iGugurawundi. Ngibona ngani uZulu katshengisele ukuthi umphoko engadlali ngegadi labantu abafayo.
Kodwa siyabona ukubana umphoko nguye okuthiwa ukhangela ezokukhumisana umlotha. Manje nxa esekhuluma okukhanya kungahambelani lawe labanye, ungathini wena?
Ngivele waqala kabi. Angithi usakhumbule sithi iGugurawundi ngama-westerners, ngamakhiwa ayenza iGugurawundi evikela izani ukuthi yaqeda abantu.
Hello ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ilunga le MDCT ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Indlovu seziqalisile ukungena emasimini ezakhamizi zedethe. Lolu dubo selu inhlala yenza emangweni lo minyaka yonke, kodwa lumnyaka indlovu ziqale masinya izilimo zingakavuthwa. Sixoxele sinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, indlovu zisitwalise amagaba avuzayo. Sesiqalisile kathesi ukucrosa-crosa zibuya emasimini lapha. Sesiqalisile lathi ukuba sabasimlilo, but hayi, sesithwele nzima. Uyakwazi ukuthi lezi nsuku izulu vele kalimi ukuna.
Kanti njengoba udubo lolu solule minyaka lwaqala, uhulumende yena uthini?
Uhulumende kaninginingi ubona ngathi thina sithakazelele ukuthi indlovu zezulawa zisidlinyama, but thina siyabe sikhangelele ukuthi bezame ukuzivimba zingakazi umnuko oma-plans emasimini. Uhulumende is very reluctant ukuthi ezivimbe.
Ziningi okunganani indlovu zakhona?
Indlovu ziningi kanti ukuthi nxa uvele icross laphana ungafika endaweni ethiwa yidingani, indlovu ziyaqalisa ukukhrosa laphana zingene emasimini abantu edingani. Uzofike emagoli laphana emakwandala luprod lapha ziyabe zingena. Uzothi lapha esikhona laphana emarujenge khonaphana ziyakhrosa zingena futhi emasimini.
Manje abantu bathini ngodaba lona?
Abantu bayabe lokho bekhala. Uyazi ukuthi abantwana abantu ngesinye isikhathi labo abaye bengakwazi ukuthi benga-approach ubani ukuthi engxenye udubo lolu luse lukhulunywa ngalo uRupere 1 and 4. So kulohlupho ukuthi abantu abakwazi. Iganga lile nyamazana ezi-include abozuluwane impisi abantu belare bekhangele even kulo mlilo. It's so dangerous. So khababuye bazofundisana lezakamizi sizaphuma lo mbono ngathi ungcono those two parties.
Hello ke umnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula. ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela umonakalo osubangelwe lizulu emasimini. Kambe singaba sibhekane lendlala yezulu na kumbe isibhekanele nala. Siqoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile.
Ubona siminjani sivuno salonyaka ngomonakalo osubangelwe lizulu lo?
Well, indaba yezulu Ntungamile yile ukuthi njengabalimi asila imvumo yokulisola ikakhulu nxa selilinengi ngoba phela siyazi ukuthi nxa lingekho akusebenzeki. So siyajabula njengabalimi ukuthi amadlelo kulaba abafuya izifuyo amadlelo lonyaka azaba mahle. Siyajabula futhi lokuthi amadamu ilizwe lonke nje jikelela senganayagcwala. Usho ukuthi izifuyo lazo zizathola amanzi, labantu bazathola amanzi. Kodwa emasimini uhlupho luba ekuthini izulu lona kufanele libe khona, like lingabi khona ukwenzela ukuthi izilimo zethu zithole ichance yokukhula bese liphinda libuya futhi ngesikhathi esifanele. Kodwa lonyaka siyalibona ukuthi izulu liyaphikelela kalipheli. Lokho kuzakwenza ukuthi laba bantu abasendaweni eziyisidaka ezibamba amanzi isivuno sabo sizokwehla kakhulu ngoba into ezifanana lomumbu, lamabele, onyawuthi, labophokwe and so forth azifuni ukuthi zithole amanzi abe maningi kakhulu. Kodwa abantu abale ndawo ezingani izilitshebetshebe endaweni ezifana nabolupane lezinye indawo zabonkayi bona ke abasoze bebe lohlupho ningangako ngoba umhlabathi wabo vele akawubamba amanzi kakhulu. So ke engikucabangayo ukuthi lonyaka isivuno sethu sizokwehla, sisehliswa kakhulu ukuthi izulu lisuke laba linengi. Ngesilinganiso singathi maybe 30% of reduction ye yield ngendaba yezulu. Kodwa akusilo zulu lodwa phela Ntungamile ngoba ukhumbula ukuthi kule armyworm entsha lonyaka le abathi fall armyworm.
Ngizwe ubaba laye ekhala ngobudli okhuluma ngabo lobu unkomo ubulwiswa njani nxa buthe bahlasela?
Well, kukabili Ntungamile ngoba lo mkhuhlane kahle kahle ubudli lobu busuka kini ngapha eMelika angazi ukuthi lisithumele. Ngoba umhlobo wakhona ube uvela ungazi walaphe Southern Africa uqala lonyaka. I-armyworm yakhona isuka ibhora ingene phakathi kwehlanga lomumbu njenge-stock bora. Ma usenza njalo ungavela uvumela ukuthi kungene phakathi kwehlanga lomumbu sokunzima ukuthi umuthi ulifinyelele ukuthi ubulale. So ke kuhle kuvele kubulale ngathi nje isihlahla sonke somumbu. Okuhle ukuthi maki ukuthi abantu bale chemical ba spray mabe sanda nje ukuthi babone ukuthi hayi sokungani kuyahlasela. Inkinga esilayo ke ukuthi ngendaba yokuthi lobu budli awusibo bujwayelekile kwelakithi eSouthern Africa. Imithi yakhona lokayikho. Khona njama ihoba abahulumende amaningi eSouthern Africa ezama ukuthi a importe lo muthi from eUnited States ukuthi bazame ukumelana la ubudli lokho.
Nxa sokuhlangene umonakalo obangelwa ibudli lobunkomo lo monakalo obangelwe lizulu uthila ukubana isivuno siza kwehla. Kodwa ubona sisehla sifika kusibanga sokuthi abanye bazalamba yini badinga ukufunelwa ukudla.
Ngokubona kwami angiboni ngaleyo ndlela Ntungamile. Ngendaba yokuthi isizini yalonyaka ihambe kahle kakhulu abantu abaningi bazavuna. Kodwa engitsho ukuthi ngezulu ebesilalo abantu bebezotshaya inkalakatha yenala. Kodwa leyo nala iza kwehla kancane ngokuthi izulu lisukela abaliningi kakhulu. Kodwa angiboni mina ukuthi kungaba yindlala. Kodwa phela likhumbule ukuthi kwelakithi eZimbabwe indlala esicina siba layo iqale kutheni ngesikhathi kufanele abantu bebe lenhlanyelo beyingekho. So abantu abasahlanyelanga amasimu abanzi, bahlanyela indawo ezincane. So if le indawo encane ihlanyele iphinde futhi ube lesivuno esizokwehla ngokuthi izulu kalikho kugcina ukuzihlasela abantu abaningi. Kodwa mina ngokwami angibona ukuthi lonyaka kungaba le ndlala.
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo obaba unkomo siyabonga.
Ubonga mina baba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi siyabonga Ntungamili, lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lungodaba lokuyayelatshwa kukamongameli Robert Mugabe eSingapore. Silomnumzana Thandeko Zintimkandla oMDCT endawonye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yabona ukukhuluma ngumzangethu na umzangethu mina andawonke angikukhulumeli ngoba ngikho endlizini yakhe. Mhlawumbe ngithi mhlawumbe kungenzakala ukuthi la ubonile ukuthi amadokotela njengoba esitrakile la manansi sebekhalala umsebenzi ukuze ayenelise ukubuya phela uma esefile angeke awulungise lokho. Uma usufile usufile ngokulungisa ukuze umbuyenze olungisa udaba uma kulanjwa lapha kuthiwa kuyadliwa kwindawo. Mele ngigijime ngekudla mbuye ngiqinile bese ngibuya sengizolisa-ke uhlupho olukhona. Mhlawumbe layo umongameli ukuthi hhayi njengoba selesitrakile njengoba lami ngani sengiphathekile athe ngigijime ngekwelathwa bese ngibuya-ke sengilathiwe sengizophatha udaba lona olukhona. Uma ngingahlala lami ngithi hhayi lapha amadokotela abakho lami ngihlale lami ngizakufoza lungisa khona okhongubani. Mhlawumbe la ngithi mhlawumbe la ubone ngalolo hluku ngaleyo ndlela angazi ukubone njani mhlawumbe ukubone ngaleyo ndlela.
Baba Mkandla, ukubona njani wena ukuthi bekumele ayekele yini njengoba kuthiwa i-review?
Hayi akitshongi ukuthi ayekele ngoba lathi abesesile inhliziyo efanana leyakhe engathile ukhuni kumele ahambe. Kodwa kathi-ke sibone ngathi ilizwe lelo umumokulu kathi kunganjani ukuthi kubuye udokotela abe munye azomkhangela khona. Inhluko kahulumende yebo kulokuthi yena ahambe lo muzi wakhe wonke kuze kuqhathwe le flamashina kumhambisa khonale ye siyavuma. Kodwa-ke okunye njalo kumele sikunazele ukuthi yebo ugula uzagula, okunye belisekhulile ngaseyilojaha nemikhuhlane singadlalela kuye. Kodwa kunganjani ukuthi sidinga amadoda elahlale phansi kwake athi ngabe selatshwa esenza lo msebenzi wesizwe lokuthi abuye azohlala insuku ezimbili usehambile, ahlale insuku ezintathu usehambile. Kasidinga lawo madokotela babuye bazohlala laba bavuke ekuseni bamhlolayo emsebenzini. Ilizwe liyadilika, ilizwe liyawa. Siyamfuna emsebenzini hanti yena kumele asebenzise insuku zonke amahola wonke uzasebenza njani ihlale sife emathinini angaphandle kwelizwe.
Nanko umbuzo baba Ndlovu, ngoba siyezwa kuthiwa khona nxa engekho umongameli elizweni imihlangano emqoka efana labo Politburo le cabinet kayenziwa, uthini wena ngalokhu baba Ndlovu?
Anti kunalokho kuthiwa ngu-acting umongameli ongiyophethe ephatha isihlalo ndeqinisa ukuthi nguye ufanele asale senza konke lokho. Ngiyakwazi imihlangano yenziwa i-Politburo le cabinet angikwazi Politburo ngenza ukuthi ayihlangane, but i-Politburo ayilani lezelizwe ngiyezanu p f le. Kodwa-ke mina ngikhe ngibuyela kikho ukuthi manxa kulotshiwe ukuthi umongameli kumele ayelatshwe ngalolo hlobo kumele kulandelwe khonokho ngoba kulandela umthetho ukuthi mhlawumbe ngideqiniso mntu ngaye kuthiwa umthetho awumvumeli ngaye kahambanga njengokuthilo futhi besiya ku-review wahamba wake latsha usebuyele ku-review. Uthi uhambe le muli yakhe hawu lokhu songokunye ngoba mbonile la maphepheni ngibalile mna ngithanda ukukhuluma into engingazaziyo mbale nje kuphela yona yahamba kuqala yena waselandela. Ngenza wathi ubesele wasesale phatha ngumkhuhlaneni imuli sihambelebelisihambele yodwa kuphela kuyenzakala khona laye kumbe usuke sekufanele aye ku-review. Kungenzakala njalo ukuthi amadokotela wona amelaphayo ahlala khona le kanye nelisukubuya ngapha asikwazi. So lapha sebese sikhuluma ngento yokufanisela kuphela. Mina ngithanda ukukhuluma ngento zokufanisela, ngifuna ukukhuluma ngento engizaziyo ngoba mina lapha engisebenza khona ngiyakwazi ukuba uma umthetho usithi kumele ngiyelashe ngale ndlela ungadwa kumele ngikhiphe $100 ngiphiwe $100 yokwelashe benganginika $50 So kusiba unfair labor practice something as ukuthi umthetho ukuthi ngiphi $100 ngiyifuna $100 sokusiya ngokuye ngami mina.
Hayi isikhathi kasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla usipha nje imbono yakho ngalokhu okukhulunywe ngubaba Ndlovu.
Ngiyamuzwa uNdlovu lidakala kithi uyagcigciza ukhuluma isintu njalo nje kuhle ukuthi lanazelele ukuthi uthini ngoba nandi libandla lakhe leli likamongameli. Kodwa-ke mina lami ngikhuluma ngimhlonipha njengomongameli. Ngithi mina okunye usekhulile inkundlana izadlalela kuye ngabe-ke uyaphumula aphumuze umzimba lanxa esesukile ukuba ngumongameli mbone ngathi bangamvumela osengahambe lapho esingabo ukusa kwamalanga nxa imali zakhona zikhona kodwa nxa esemsebenzini ukuhlatshelwe isithuba ngabantu bezimbabwe ngabe uyazosebenza emsebenzini ukuthi egula yibo akula muntu owalayo kodwa kagule ekhonapho ebonakala ngoba uqhathwe yilizwe lezimbabwe ngazichathanga aqhathwanga yikabhinethi kaqhathwanga nayizanu p f uqhathwe yilizwe lonke kuyafuneka emsebenzini nxa umzimba ususala ngayekela thiyele abanye langabe bebandla lakhe baqhube umsebenzi uye phambili
ake bengithathwa nje ukuthi ngithi mina kanti yabona ebhoreni ikho engikwazi yokuthona ukukhochi yawudawsesubstitute kodwa abaqhathi bonaba bezimbabwe abathiwa umkandla yiwo bayamqhatha phela ngeso kuya kumele bangabe mthetha yikho kumqatsha khonokuya bamqatshile ngiyabonga
vale uhlelo Mkandla bamqatshile bavota abantu sibonile bamvotela
hayi ngiyamuza uDlovu bamqatshile bona bamqatshayo kodwa sesikhuma ngoZulu nje wonke phela leyo ngenkulumo yangelinye ilanga babaNdlovu ukuthi bamqatshile ngoba abanye kabakhona ukuthi uqatshiwe wangena ngekona ngakho-ke ukuqatha kwakhona ungathi kuyakatakatasa kungasenangiyibongele ukuthi siqoxisane baba Ndlovu la mahlaba ezulu
kulungile hayi lami ngiyabonga.
Bale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicubungula udaba lwezulu lesikhukhula elina elizweni eselibulele abantu lezifuyo njalo ladiliza impahla eningi. Iziphathamandla zesiphepha flood victims camp eCholocho zithi abesifazana abagoqela amantombazana asesikolo abahlala kulenkamba badinga impahla zokugcika ngasese nxa besesikhathini ngoba balahlekelwa ngenxa yaleli zulu. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani eGwanda ngalolu daba, sixoxe lomeli weGwanda Central edalele parliamente, unkosikazi Nomathemba Ndlovu. Siyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Hayi ngiyabonga.
Kwenzakalani esigabeni sakho ngezulu lesikhukhula leli?
Siyambonga uNkulunkulu sibili ngezulu ngoba ilizwe beseliwome qha kodwa indlela izulu eselibuye ngakhona sokungaphezu kwamandla. Lomfula lo abamuthi uMthabisi abantu abaningi baphuma khona besemsebenzini besetown labamntwana nesikolo labaya emsebenzini ezimayini kulezi mayini ezimbili ngapha kwamthabezi izimbathigwele blanket engavele egcwale yonke into iyama kusela production ngoba bemsebenzini abasayi lama-teacher asayifundisa labantwana abasayi ezikolweni so yiluhlupho esifesane lalo lala abadilingela izinto ezinjengabompuphu izisebo izinkwa abasakwanisi ukuthi bebuye ngapho kulabantu khona.
Yiziphi izigaba lapho okulohlupho khona kakhulu?
Ungakhengela ungavele uthathe wona umsebenzi ngapha kulabo vumbathiswa labeblanketi uzonosiya khona le kubosivula lapho kuthiwe kube lamafulazi athize kulabantu abahlezi endaweni engani yisihlengi kuhle kube nzima nje kusukela kumthabezi usuyafika khona la kusadluleki yizikafa zisatholakali.
Uke wathi uzabhotabhota ubone okwenzakalayo?
Ngizamile sibili ukuhamba kathi thansi lonke limanzi imota isitota ngabona ukuthi nami ngingathina ngingena enkingeni but njengoba sesingansi le 2 days izulu lingani so ngangani kuyakhagwa amanzi ahamba futhi ngiyefika ngibona ukuthi abantu badinga sizobali but ngisizwa ngamahungahunga kuthiwa i-helicopter ike yahamba khona ngale izama ukuyarescue abantu so angikezwa kuba ngene emahofisini-ke ngizwe ukuthi batholile yini ukuncedakala abantu njalo banceda abantu abangaki njani and abantu bafuna uncedolwane kakhulu
abantu besifazana ubona ingani babhekana lohlupho olunjani
abantu besifazana balohlupho olukhulu kakhulu ngingafaka nje for example ukuthi nxa uchathwa umthebezi laphana ibridge seligcwele kulenye indawo ehamba phezulu abayithi ngumtendatenda omama ikakhulu asilazibindi zokuquma khonaphana and nithe ngiyawukhangela ngawubona usurisky kakhulu ngoba la mazenge akhona asebhobokile ukuthi umuntu ongumama engake phonge uba lesibindi efake unyawo khonaphana ezame ukuchapha thina izinto lezi ezidliwa everyday zidingwa yithi omama labo baba benje baye befuna ukuvuka besile yithi omama kumele sikubone ukuthi izimuli zidlile abantwana abangamankazana badinga izinto ezinjengamapezi kwesinye isikhathi kuyamzelela wayengakwazi ukuthi umfula udagcwala ukuthi enze njani manje phengi ngaphi kufika kube nzimanyana kakhulu omama sisenkingeni sikile
kodwa lona uncedo lukhanya luyatholakala yini
uncedo besingakalutholi sikuzwa kuthiwa etsholotsho bancedakele singakwazi ukuthi kuliqiniso elinganani kumbe njalo yikuncedana ngemlomo njengoba elizweni lakithi uncedana ngemlomo othi ungathiwa hhayi sezalinceda ngalokhu sokuphelela khonapha sikwazi ukuthi uncedo lufikile sibile ebantwini but thina kihle nga asikatholi uncedo and thina silolunye uncedo esiludinga masinyane umfula wona lo ngikhuluma ngawo umthabezi ule nkalakatha yekrete ukuthi anytime lingaqamuka laphakathi ibridge and lihamba abantu abaningi silapha silovalo uncedo siyaludinga sikile nosebenza edolobheni nxa esayisa usiya ngangale komfula la esesenkingeni kasakwanisi kucha ikuphalale ngaphi kungena endlini sekunzima awuhlupho soluhanqe ngapha langapha
sibongele ukuxoxa lawe ungabatshiyela liphi abalaleli
abalaleli ngakithi siyabaxwayisa ukuthi lapha libona imfula igcwele njengoba amadamu edabuka lingabona amanzi esiza gijimelana endaweni eziphakemeyo lingalingi amanzi alingwa ngoba amanzi alamandla yabubonana amanzi malishane kanti maningi uzame ukuchapha bese sikuluza siyaxwayisa ukuthi bakithi likhangele labantwana ligqibele lamagodi indawo zonke ezingenza ukuthi kube le ngozi asincedisa neningi ukwenzela ukuthi sithole ukuthi
leyo balaleli bekuyingxoxo lomeli weGwanda Central unkosikazi noma Themba Ndlovu asidibaneni njalo wokuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Kupenda ingoma kaBrenda Fassie isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Inani lababulelwe lizulu lesikhukhula liyaqansa olivalelisayo ngoChris Gande lilaye.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.